lokho singawutsho nje ukuthi singasivalisa ekhangathi bekusenzakala kunyanga le endlulileyo lapho esabona khona elinye amaphephandaba esithi wona lowo muntu obengathi kade engazakala ukuthiwa ngubabajuka usebanjiwe bakuchasisa ukuthi ubanjiwe ngaluhlobo olunjani esitsho ukuthi kulabantu laba abayenelisi ukungena kuma-email abantu bevezi umnikazi kanye lokuthola lokhu ababexoxisana ngakho ku-intanethi ngathi thina udaba lolu luveza lufaka ebandla indaba ezimbalwa indaba ezokuthi kukho lokho esikwenzayo ngazi ku-intanethi ngungaphi ayisikho ukuthi ucatshile bakhona abalawa amandla ukuthi beveze ngigceke lokho oxoxisana ngakho labanye ku-intanethi.
Manje pho ekuqhubeni kwembiko lapha singabona na kusiba ludubo ukusebenzisa yona i-internet njengoba kuzavezwa yonke into eyabe yenzakele.
Into eyenzakala khona emhlabeni jikelele ngathi inoxo eyenzakala emhlabeni jikelele lapho abamele amalungelo entathela izindaba kanye lozulu jikelele umahlabe zulu ukuthi kathi labo esingathi uhulumende kuyini okumele akwenze ukwenzela ukuthi akhulule ingxoxisano nge-intanethi hatshi ukuthi ebedlala umacathisa labantu kwi-intanethi esithi ngesilungisa veleni yindaba esegudwini nethi lapha ezimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele uyathola ukuthi kwamanye amazwe bayazama ukubuya lalokhu okuthiwa ngama-standard and principles okuthi abantu bengasebenzisa njani i-intanethi njalo kuyini okungakuthatha okungabanjwa esingathi kunga-intercepta ngohulumende okusemthethweni kulokho kuyayixoxisana ngabantu ku-intanethi indaba elokhu ixoxisanwa labo-United Nations indaba abakhuluma ngayo.